ukuthi amalungu eMDCI Alliance aya kuzana uPF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa kuTV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo abantu nje ababuthelelwa indawo one indawo kubese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZanu PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance ngamanga joko ngoba khonapha komthwakazi angiboni mina indebele liqwanileyo ekhanda elingaya khothama emthunzini kababa uMnangagwa umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwambhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni ngoba ngasingakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi segugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuZanu PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasitshela ukuthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqike ezindlini yami mhla ka-26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama-AK-47 bevale amehlo, bevale amakhanda, khanya amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi iregalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu be-MDC sezikhitshwa ku-TV lasemaradiyweni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi zimpahla zabantu asebekhalala ibandla le-MDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZanu PF njalo akula mpahla zethu ezihanjiswe kuZanu PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezi tshontshwe ezindlini zabantu zisenzwa abantu bona laba izigilamkhuba abantu bezanu PF abakhokhelwa nguye uMnangagwa owayevele ehamba lamabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uZibuse ngo-1980.